njalo silomthetho esawufakayo iconstitution yejokuthi nxa umuntu esekhethe ukuba laphana uyehla ngapha athi kuphambe njengo-chairman loba ngobani uyehla kulesi sikhundla sezakhamisi ake agxile khonaphana kodwa hhayi ngapha kuzimbabwe congress trade unions ngiloku ngingu-chairperson angikehli ngoba ngiloku ngiyisisebenzi njalo nxa uyisisebenzi uyaqhubeka usebenzela isisebenzi njalo vele thina siyacaca ukuthi ungavele ungene ku-trade union uzaziye kufuyi-trade union ngoba izinto ezihlukumeza njengezisebenzi azizohlangana lazo.
Wena uhamba njani umkhankaso wakho njengoba sibona ukuthi abantu abaningi bengabe bekwazi edolobheni lakobulawayo njengoba ususebenze lapho kwesikhathi eside?
Abantu abaningi bayangaza bamphumputhi. Ngisebenzela abantu kakhulu hathi kuphela ngapha kuzakhamizi ukuba ngu-chairperson we-Progressive Race Association. Ngisebenzela abantu even esiqini lapho engihlala khona ngibe ngu-chairman umgcinisihlalo kazibutho weminyaka engu-8 owezengculazi HIV and AIDS. Ngisebenze kakhulu kulezi sigaba ngiphethe isiqinti esingathi i-district yenkulumane engenisa amawadi angu-7 engiyakhona kuyena leyo yenketha lemganini lapha engiyabe ngimi ngikhona. Ama-netball, ama-football ngiyasebenza labo abanye sincedisana. So ku-community vele nje ngigcwelile into engizenzayo ziningi ku-community. Engingathi ukuthi hayi umkhankaso uhamba kuhle kwalesi sikhathi lokuthula nje kulokuthula lalapho ekuxoxisaneni kwabantu kuma-platforms ayo WhatsApp abantu bazikhulumela kuhle nje akulanto ecabanga lomunye. Yebo kuhamba ababili abathathu ngabona ngathi bephuma lusiyale kodwa-ke ngibona ngathi lowo mkhankaso walesi sikhathi uhamba kuhle.
Abanye bayamsola uMnumzana Chabangu ngenyathelo alithathayo. Abantu bayakwamukela yini?
Well, okuliqiniso yukuthi kube lama-recalls. Ama-recalls abe nezizathu zawo ezingengaso zingenele izokathesa kodwa ngibona ngathi ama-recalls athi esenzakala kwacasa ukuthi kungani kwenzakele. Ngabona le mthetheni kuhanjiwe asikwazi ukuzaphetha ngani kodwa ama-recalls akhona. So kubele ama-recalls iqiniso yukuthi kwasala sokulesikhexe abantu benketha kufanele baqhubeke nawo bemelwa. Ama-recalls hasho ukuthi sokume yonke into so be sokufanele kube lommele. Sangena sibaningi nami ngomunye wakho. Mina ngingene ngaphandle kwebandla le-CCC and ngithanda ukubana ngicaca ukuthi upresident wami engingene ngaphansi kwakhe ngobaba upresident esengishamisa lowo ngithanda ukubana kucace. Angingenanga ngaphansi komunye umuntu lokho ngifuna kusho kucace kuzwisiseke. Njalo ungananzelela khonapho sengitsho njalo yebo kambe kule njini abantu abaningi bayakukhuluma kodwa sasiyaxhuba abantu phansi lapha esihamba khona. Abantu wele bayakuzwisisa ukuthi yebo kambe eminye kwesikhathi kuba nokungazwisisani lapha nalaphana kodwa impilo iyaqhubeka injalo izalungela ngokuya kwesikhathi. Angikahlani lokunzima bokuthi abantu bakhulume lokhu lalokhuya. Abantu babuza kube nokuxophisana labo bashiya imbono sihamba sinjalo. Yebo kambe njengoba usitsho kule njini inkulumo zingezenzakalayo ezinye ngezithi uthaba ngo-right ezinye zingabe zimsola kodwa i-bottom line ukuthi thine sihamba ngokufuqa ibanele-CCC. Angifuni kakhulu ukungena emabizweni abantu ubani wathi ubani wakenzanga lokho kodwa thina sosiqhuba ibanele-CCC esaziyo ukubana kobulawayo vele abantu babangalo abantu abasoze bavume ukubana kungene elinye ibandla elingasilo le-CCC kodwa abantu kuba yilungela kubana bakubuza abakubuzayo kodwa kuqakathekile ukuthi abantu nxa kuxoxiswana babuze imibuzo abantu bacashisele ngoba kuba komqoka yikuthi kambe nxa uhambe ebantwini khuluma ukuthi uzabenzelani okuzaletha intuduko yiko esikudinga kakhulu singaphansi kwebandla le-CCC imbali singayikhohlwa. Sibele-MDC kwaba lama-recalls kube le-MDC kwaba lama-recalls kodwa ibandla laqhubeka siya phambili. So asiyo nto entsha singalahli focus asiqhubeni siya phambili lethemba lokuthi ekuphetheni kwezinto zonke abantu sikudingayo ukubana sibambane kube le-development. So kulokhu yikho esikukhangeleyo lokho.